abasakhulayo laba ngabamabandla agoqela iZANU PF, iMDCT ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, bekhokelwa ngukosazana Thokozani Khuphe, iMDC ekhokelwa ngumnumzana Washman Ncube, iNational People's Party, Transform Zimbabwe, ZAPU namanye. Umanyano lo abawubumbileyo ubizwa ngokuthi yiJoint Youth Liaison Committee, JYLC. Abamela amabandla la enhlangothini zabasakhulayo bathi bakhangele ukuthi amanye amabandla aphikisayo azahlanganela labo ngoba okubehlukanisayo kukulutshwane kulokuba manyanisayo. Abasakhulayo bezanu PF bengekho emhlanganweni owenziwe nentatheli zindaba namhlanje emini besithi bebesamelele ukuthi baphiwe imvumo yokuba lomanyano lo. Umnumzana Love Moch Nobutsa unobhala wabasakhulayo ku-MDCT ekhokhelwa ngoChamisa uthi abasakhulayo kumele bathole ithuba lokuthi bazimele bengahlukanisayo ukuthi bakholwa kuliphi ibandla. Ekuzelela kulokhu omunye osakhulayo eHarare umnumzana Lancelot Mpofu uthi esikhathini esiningi abasakhulayo basetshenziswa ekukhokheleni imisebenzi yobudlwangudlwangu ikakhulu ngezikhathi zokhetho.
Into enhle kakhulu leyo and into eyamukelayo especially uma kuvela kwabasakhulayo, into ebesiyikhangelele sesikudala, into ebesiyifuna and uma sikhathesi sokwenzakala ikathabisa kakhulu. Kumele sibambane ngoba isimo esikhona ezweni sikhathaza wonke umuntu, ungenani ukuthi usuka ngaphi, noma owezanu noma owe-MTC noma owangaphi. So kathesi kuhle kakhulu ukuthi abasakhulayo sebekubonile lokhu, sebedecide ukuthi babambane benze into eyi-one.
Ubuhle benkosi Dube ongomunye wabasakhulayo eqhuba izifundo zakhe eHarare uncome kakhulu ukubunjwa kwalumanyano.
Into enhle sekuthi ama-youth eZimbabwe working together and try to improve ilizwe. Bengisho ukuthi wona ama-activities ayenzakala elizwe nangithi ayenziwa kulokuthula and everything. Kodwa engi-concerned ngakho ukuthi iZANU was not here. So bengizizwa khona ukuthi when it comes to ukubambana kwethu as ama-youth, are they really serious about it or yikho kudlala nje bafuna ukukhohlisa nje ukuthi bona kuyaphala ngiphasi kodwa bona bavota ngale eceleni. So I think that is a cause for concern.
Egwalweni lwabo olwethulwe emhlanganweni nentatheli zindaba lo bagoqele udaba lokuthi loba nje abasakhulayo bebaningi beyisilinganiso esingamachumi phose ayisikhombisa ekhulwini 67.7%, impi yabo igoqela ukusilela kwemisebenzi lokusetshenziswa ukwenza udlakela lokunye kodwa benganikwa amathuba. Bathi bakubone kufanele ukuthatha isinqumo sokuthi bathwale ikhandlela lokukhanya ukuze benelise ukwakha ilizwe elilempilo abafisela ukuthi izizukulwane zabo ziphile kwelakusasa. Bagcizelele ukuthi lesi sinqumo abasithetheyo yisinqumo esizaqhubekela phambili loba ukhetho oluzayo selwedlule. Umnumzana Marvin Mkhulu omunye njalo osakhulayo uthi leli nyathelo lizanceda ikakhulu izizukulwane ezilandelayo ukuze zihambe ekukhanyeni.
Ukubambana lokhu esikwenzileyo ukuthi sibone ukuthi sidinga ukuthula nti lokubambana i-move ewise ngoba thina kithi ithe sa-affectile kakhulu ukudlula abantu abadala. So thina singabambana kungelo ukuthi wena ungeyiphi iphathi kumbe ungeliphi ibandla, kuyabe kuzanceda thina nabantu abethu esizakwanisa ukuthi sibazale lathi ngoba thina sifuna imisebenzi. Khonokho esikufunayo yikho abakhulu bethu amele bekuyenze, akumelanga sizondane thina sodwa ngoba ngiwezana mina ngowe-MTC.
Lokhu okwenziwe ngabasakhulayo bamabandla atshiyeneyo ukuhlanganela ndawonye besola ukusetshenziswa kwabo kudlakela kwamukelwe ngabantu abaningi abathi kuyinto entsha engakaze yenziwe njalo encomekayo. Ngimele isithutho 7 seHarare, ngiyukhiphe uMbhebhe.